awukala vele khona kuyamangalisa ukuthi amasotha atholakale esephila esezigabeni ehlukumeza abantu ngendlela isimo esikhona. Kuyikuthi kubonakala kungani ancedisa ulondolozo ukuthula. Akusokulondolozo ukuthula indlela ahlukumeza ngayo abantu nendlela aziphethe ngayo. Konke khonokho kutshengisela ukuthi kukhona kukhona okubangela ukuthi laba baqayise ukukhuluma ngale ndlela. Siyakwazi ukuthi izindaba zomkhonomi nomumo elizwe nje wonke kwezepolitics jikelele usukehlula, yikho selidayisa ukukhuluma ngale ndlela. Kanti vele njenganini lapho amasotha ake athunyelwa ukuthi ayelondoloza ezokuthula elizweni langakibo, akukaze kwenzeke lokho. Kanti umsebenzi wamapholisa lo, amasotha aphume siyancetha ukulondoloza ezokuthula kwamanye amazwe, hhayi elizweni langakibo, ngazani kulempi yakulampizi baba.
Bathi njalo abebutho baphakathi kokucwayisisa imbiko yokuhlukuluzwa kwabantu ngamasotha, njalo amasotha azatholakala elecala azajeziswa kabuhlungu. Ubona kusenzakala lokho?
Kusoze kwenzakale ngoba nxa ngakathi beqinisekile ngento enjengaleyo abayikhulumayo. Nampani abantu babulewe, abantu abangu-7 ngo-August mhlaka 1 umnyaka lo odlulileyo. Akula lutho olwenziwayo, kwasethwa ikhomishini. Ikhomishini kamoklanti leyani yakubeka sobala ukuthi amasosha abulala abantu. Yazi yathi kakucunsiswe ukuthi kahle kahle ngobani abaye bekwenzile, ngakwenzakele, ngabe betholakala abantu labo kumele abotshwe. Akula lutho olwenziwayo, angiboni ukuthi baza kwenza namuhla ngoba umhlaba usukhuluma kakhulu ngakho. Nalaphana bakhuluma akuzange kwenze lutho. Yindlela nje yokukhuluma nje yokudlulisa isikhathi leyo abazama ukuyenza.
Ukhona ukuqhubeka kwamasotsha esemphakathini kuba lomthelela bani ebantwini?
Kwenza abantu bangathandi labo ababusayo esingathi zinkokheli zabo. Kwenza abantu baphile bephilela evalweni. Kuphinde kube wesi nxa sikhangela ukuthi amasotsha la vele alembali ezigabeni eziningi esingathi emathebeleland nakwezindawo zemashonaland, lapho kwathi vele impi sithola uzibuse ayehlukuluza abantu abulala abantu singalibali indawo ayikhukhulawundi. So abantu baphilela evalweni ngoba bewazisa amasotsha vele asobantu ongabathemba ongaphikisana labo abalethi ukuthula. Manje njengobana sikwazi amasotsha abhizi ahlukuluza abantu asebangele amathe amaningi awerephu abantwana abahluphekile. Konke lokhu kuthelela ukuthi kube nenzondo, kungabi nokuphila okuhle ebantwini kuzulu wonke jikelele. Yikho kwenzakalayo.